Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 Mfufu 2021 Impractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPatrick Chinamasa uqamba amanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-state managed violence okwenzela ukuthi sithabise iraportowa evela United Nations.
Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezana PF ngodlakela oluqhamuke ngomvulo emashrimbo.
99,000 besifuna ukuyikhiphi zakho besiyikhiphile infekti zakho. Kodwa ikhona lalamuhla ngithi mina babuye yimi mangukhulu esiphilisa 10, 15 years. Izandla izaphuma but not in our life generation.
Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyilo eliphethe ezokhetho, ibutho, amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe lama-Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngokutshona kosuku lwayizolo eleZimbabwe beselenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye babo. 2.4 million yibo akade sebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. Kunje inani lasebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakeni. Selilizinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 132,016. Okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu, 125,693. Kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye, 4,645. Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngomvulo. Abe-MDC Alliance baya kulandula ukukhulunywa ngabezanu PF ukuthi bakhuluma amanga ngokuhlaselwa kwabakwenziwe ngomvulo emashingo kanye lokuthi umongameli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ube loqalo lokuyabizela umhlangano endaweni lapho angelabasekeli khona efuna abezanu PF ukuthi bamlalele. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwela amalungelo oluntu labe MDC Alliance bayalusola kakhulu udlakela olube khona emashingo lokutshaywa kwamalunga ebandla leli lokubhidlizwa kwempahla yabo. Umsekeli kamabhalane okukhutshwa kwemibiko kubandla le MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi kasiloqiniso elikhulunywa ngabezanu PF.
Sifuna ukugcizelela sisala ukuthi uPatrick Chinamasa uqamba amanga izolo esithi thina senze ukuthiwa i-state managed violence okwenzela ukuthi sithabise iraportowa evela United Nations. Waphinda waqamba amanga wathi hayi ubaba uChamisa ede ezifosa ebamba abantu ngodli ukuthi bamlalele. Konke lokhu kutestifya ukuthi umuntu omdala asephelelwe ngumphako. Singake sazilimazela impahla zethu, singake sazitshayela imota zethu, singake sazibulala. Yikho ke kungenani ubaba uChamisa kazangela imali njalo uphumelele imhlangano eminingi. Ulokhu sizakwenza kakhulu, siyabelokhu siqhubeka senza imhlangano ngoba injongo ngeyokuthi abantu bathandane bazuze uhulumende owabantu ongalamahuquluzi benotho ongaso corrupt ongabulala abantu mahleyana ngoba izanu vele ijayele ukubulala abantu. Ziyabulala abantu ngokukhura hundi, iningi abantu baphela
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane jikelele we-ibheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi akuba mangalisi okwenzakale eMashingo.
Kwenzakale eMashingo kuyadanisa kodwa abantu abahlala kunomkhono welizwa kobethusi. Ungakhumbula eMashingo ngama-80s yikho lapho uNkomo achaywa khona. So mbona ngazathi i-continuation ye-violence eMashingo. The fact that akulanto esiyenziwayo to deal with i-past. Kuzahlala kuyi-culture ye-violence. Kuyadanisa akekungakhangelelwanga. Kuyatshengisa ukuthi lo baba lo ngokuchaya kwakhe ikhulu esithi uzavumela i-multiplicity of voices weyiqambamanga.
Isakhamuzi sakobulawayo ongomunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi lokhu kutshengisa ukuthi kusiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2023 kuzabe sokufiwa.
Kulusizi kakhulu ukuzwa ngokuhlaselwa kukamongameli webandla le-MDC ihlaselwa ngamandla ngokuqathamela ukubana ngabezanu-P F ibandla elibusayo. Lokhu kuyabonisa ukubana isikhathi sokufika siyafika ukhetho ngo-2023 abantu bazahlaselwa kusiba lodlame olukhulu kakhulu. Okuyinto osekuwumkhuba wezanu-P F omubi okuthi akufuzanga kube le-opposition only one o-opposa bona abambona ukubana ulamandla ukubana bathathele umbuso. Bamhlasela kube lodlwangudlwangu abantu babulawe bathi kuyabonisa ukubana nxa sokusiyafika ama-election 2023 akuseke kuba ngama-fair election ngakoto baqala amandla udlame kusiyafika ku-2023 sesizokwesaba ukubana kudlame lobuluza khuphuka lube luningi kakhulu labantu bazazimala abanye bathi njengalokhu okwakwenzeke nabo yonke nxa kusiba lukhetho. Kulusizi kakhulu sicela izamuphele ibone ukubana iyawuthintsha lowo mkhulu kungabi lokuhlasela idemokhrasi itho ukuthi umuntu lalo ilungelo lokukhetha ibandla alifuna.
Ngomvulo kuqhamuke uDlakela eMashingo lapho okuhlasele kwalinyazwa amalunga awe-MDC Alliance ayehambe phambili ukuyalungiselela imihlangano yokukhulumisana lomkhokheli wabo uChamisa loZulu waseMashingo. Abantu abanakekelwa ukuthi ngabezanu PF bachaye izimoto zabe-MDC Alliance kwabulawa amafasitela babhaqabula abakade bekulezo mota kodwa abebandla elibusayo izolo bakulandule konke lokhu. UMabhalane obona ngenhlelo zebandla kuzanu PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi amalunga ebandla lakhe awaphathekanga kudlakela lweMashingo ethi abe-MDC Alliance baphomukubasukela beqamba amanga ngabathi kwenzakele. Njalo umongameli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa nguye obeloqalo efuna ukubamba abantu ngamandla ukuze ahambe esithi ulosekelo, ngakho abantu bakwalile lokho bazivikela kuloloqalo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyilo eliphethe ezokhetho, abebutho, amapholisa lezinye inhlangothi zikahulumende ezilakho ukuvimba ukubana kungene ibandla eliphikisayo embusweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abathandabuza okungenziwa ngamabandla aphikisayo ekususeni ibandla lezanu PF embusweni bathi kungeke kwenzakale lokhu kuze kulungiswe indlela iZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. UMnumzana Michael Ndiweni ocubungula ezombusazwe ezimele uthi uhulumende kukhanya ezibambeki kunhlangothi eziningi okwenza kube nzima ukuthi ibandla lezanu-PF lisuswe esikhundleni.
Amalokhu esithi ngabafithi ngesikhiwa ngama-ideological institutions lamanye nje esithi ngama-state apparatus kuba nzima ukuthi asebenze ngenza umsebenzi wawo. Ngokunjalo kuzabe kulobu nzima kakhulu. Okudingakalayo ukuthi abantu beZimbabwe batshintshe indlela abaziphatha ngayo. Okokuqala singathi i-value system kayikho vele eZimbabwe.
UNdiweni uthi okunye okwenza kube nzima ukususa izanu-PF embusweni ukuthi abalandeli bamabandla aphikisayo badle phana okumangalisayo.
Singakhangela across even ama-opposition parties nalawa abakwenza internally bayachayana, bayalwa futhi bodwa. Ingani yi-culture nje yodlwangudlwangu eyenziwayo. So kusoku-translator into esikubonayo ku-state. So ngomnakano wami ngicabanga ukuthi dingala ukuthi kube lokutshintsha okuthize. Ngathi yi-culture yamaZimbabwe avela njalo, ayathanda ukulwa. khangela kwenzakele kuThokozani Khuphe bemjikijela ngamatshe bechaya imoto yakhe, khangela kwenzakele uThokozani Khuphe bekhona lebhoyela kungcwatshwa uMogeni, khangela kwenzakele kuMangoma, khangela kwenzakala kuMaduku, khangela kwenzakalayo eMalangeni. I-culture nje yobudlwangudlwangu. So ukhetho vele even nxa lusenziwa phakathi kumabandla wona ngokwawo kuyaliwa, kuyatshayana ngamampama, kuyathethiswana ebulenjini nje i-violence. Ukhetho angeze luhambe kuhle nxa abantu vele belo mkhuba omubi wokulo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Siphongulube ocubungula ezimbusazwe ezimele.
Thina sibe kusiku 99 2000 a strong MDC abantu kuground befuna ukuyikhipha izanu ngoku. Manje abantu they are not strong as it is. Abantu ba-divided, abantu bangakwazi ukuthi baphila kuyiphi ground. Khathesi abantu sekulabantu abebe-aligned, abayi-young people ababelieve ukuthi izanu is working. 99 2000 besifuna ukuyikhipha izanu, besiyikhiphile in fact izanu. Kodwa ikhona lalamuhla ngithi mina babuye kimi nxa uNkulunkulu esiphilisa 10-15 years izanu izaphuma, but not in our life generation. Izaphuma kumbe sekungabazukulu bethu ngoba ncebayo sebetshintsha istrategy. Thina ngendlela yonke sidlephana ngayo lo bali mathebelele nje kuthokazi yona lesifisa ukuthi beyiyo ayinalitsho i-council elilodwa ngitsho into abandulayo into emancelelana ne-council, ayi-council umuntu omele iwadi.
Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi izanu PF izaphuma embusweni ifuna kumbe ingafuni.
Lapho engihamba khona mina sithola ukuthi abantu bazimisele kulesi sikhathi ukuthi benze lokho okwenziwe kwele Zambia, bavote ngobuningi babo, njalo bathi bake baphume ekuhlukuluzweni yizanu. Abantu nxa sihamba lapha sike senze i-research Ngulube, ithola ukuthi abantu nxa sihamba lapha bathi hayi sesisazi ukuthi izanu yenza njani, iyabuya izotshaya abantu kodwa ibisisithi lisivotele. Abantu bathi mina ungangitshaya ngivele sengisiyadinga abanye abangu-2 ukuthi ngivote, ngoba ngenzela ukuthi sokulandela ukhetho oluzayo after 5 years wona izanu iyabe singasekho ingangitshayi futhi. Abantu sebesithi ukulungisa udaba lokutshaywa izanu yikuyikhipha.
Sekulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe, amabandla aphikisayo kukhanya engani kawathathi isinqumo sokusebenza ndawonye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukip Stube.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla uhlelo lethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Silesiphatha amandla seMthwakazi Republic Party esigabeni seNorth America. Umnumzana Mkhululi Ndabambi. UNdabambi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane womhlaba ngesikhathi lithola usekelo olukhulu ekhaya, ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Leli bandla uNdabambi uthi selikhona emazweni afana leBrithani, Australia, Canada, South Africa lamanye ambalwa.
Iphathi iqinile kakhulu. Njoba nubona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvass le Canada, Europe kule UK kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where iyo iground zero phela ikwesuku esukuzama ukuthi sukulungise. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umkhondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya. Yikho sikudiaspora silapha. izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku MRP kuphela ukungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned
manje njengoba ukhetho solusondele kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le MRP aphandle kwelizwe
ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi mbese ngabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online I think ibi-organize i-MTC eyalapha e-America bekulo chief ndiweni I think bekulomunye oyinye iphathi angisakhumbula ukuthi iphathi bekhona lathi sanxuswa besikhona sikhankasele ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota u-2023 usesondele thina njengamaphathi amancane sile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele state machinery iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu yiyo thina ama challenges esilawo
Mnumzana Mkhololi Ndabambi isiphatha amandla sebandla lemthwakazi Republic Party esigabeni se North America Ukugudeka kwesisindo sohlobo lemali yamabond notes eZimbabwe sekuchiye abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe behlaba omkhulu umkhosi bethi sekusiba nzima ukuba nabathole imali yakwamanye amazwe ukuthi benelise ukuyawoda impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa. Iyintelele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi ungahlaliseki kwesimo sokuntshintsha imali yedola lemelika kanye lohlobo lwe-bond notes sekubathwalise amagabha avuzayo. Abanye abakubhizimusi yokuthengisa impahla yenziwa kweleZimbabwe emazweni afana leBotswana bathi sebemadolo nzima ngenxa yemithetho kahulumende ephathelene lokuhambisa imali esiphaleni sebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe. Umnumzana Rodwell Moyo uthi isidingo se-Reserve Bank sokuthi abathengisa impahla phandle kwelizwe kumele bahambise amachumi amabili ekhulwini 20% yenzuzo yabo babuyisela emuva. Uhulumende uba uyisela imali le isingama-bond notes bona beyihlawule imali yakwamanye amazwe.
I-RTGS siyayiphiwa nxa usuthe wabhenka imali ze-CT1. Unga-exporter, nxa usuphenduka lama-proceeds e-export, uhulumende wethu uthatha 20%. I-20% liyana abesekupha isili-RTGS. I-RTGS liyana isuka iyehlise i-profit yakho ngoba i-value ye-RTGS to US dollar iyabe i-85 kukanti ke i-$1 ku-market vele yona ku-black market iyabe i-150
umoyo oqhubeke sithi leli nyathela lilakho ukubona impahla yenziwa eZimbabwe lahlelwa emkambo ngoba intengo yayo izabe iphezulu uma uqathaniswa lezinye ezivela emazweni angomakhelwane.
So ama-products agcina esedura lokhona kokuthi vele you can't even sell them. Nxa usuthengisa uyabo usufuqela ama-customers la ababe bengakufuni. At the same time we've got South Africa which produces the same products with us and they ugcina usenza ama-products ethu abe angabe marketable. Kusuka kube nzima kakhulu.
Ukulahlekelwa isisindo kwe-bond note sokulimaze njalo abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe. Unkosikazi Deborah Mkhasa oyinhlanganiso ye-Bulawayo Vendors and Traders Association uthi kunzima ukuthi amalunga abo aqhubeke ngebhizimusi.
My formal traders kumele etshintshe imali ibe ngi-US dollar kumbe nibe le-rand opula ukwenza ukuthi beyenelise ukuhoda izinto zabo. But we find ukuthi nxa sebethengisa bona abakwi-informal sector abantu baba ama-customer baba bathengiselayo ngabantu abahola i-bond. We find ukuthi kugcina kusiba nzima ngigcina sengisala ukuthi ngithathe imali leyana eku-swipe ngigcine ngisala ukuthatha imali eku-ecocash because izandithwalisisa nzima ayisozinike ima-profits engiwa-expectayo.
Kule nenye eliphila ngokuthenga impahla kweleBotswana lisiyathengisa ekhaya. Umkasa uthi njalo kunzima ukuthi bathole imali kwamanye amazwe eyiyo abayisebenzisayo ukuthenga impahla emazweni afana leBotswana.
So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyayavela imali iphume ibe khona emabhenki lazo zonke indawo and le exchange rate lay ibe stable kube le rate ezwakala ekwaziwayo ukuthi hayi imali zethu zihamba kanje kwenza ukuthi lathi nxa sitshintshe sithengisa siwode sithengise sikwazi ukuthi sithole ama-profit.
Amadolobha afana le-Francis Town kanye le-Hebron ayivame ukugcwala abantu beZimbabwe bezothenga okokuthengisa ekhaya. Kodwa ngenxa yesimo ekhona emgoqo uhamba ilethwe ukuqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 sokunzima kunenye. Ukungahlaliseki kwesimo somnotho kuzangezelela kubunzima kunenye eliphila ngale bhizimusi ngesikhathi umnotho weZimbabwe usehluleka ukudala amathuba emisebenzi ayeneleyo. Kusenjalo kule nhlanhla ekugcineni yomlindi ngemva kokuba leBotswana livulele ukusebenza komnotho ngokuphamisa umgoqo we-State of Emergency sekupheleni kukampantula. Lokhu kunikeza abeZimbabwe abahlala kule Botswana lalapho abafika bezodinga amathuba ebhizimusi ithemba lokuthi ikusasa ingaba ngcono. Ngingumqondisi Dube Ndaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi ukhetho lwabohulumende bezabelo solusondele kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile kakhulu ngamabandla ezombusazwe akhankasela ukungavunyelwa kwabantu bokuza kwele South Africa. Kutuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akusema viki mangaka sele ukuthi izalwane zakwele South Africa zingene ekhethweni lwezabelo oluncintiswa ngamabandla ezombusazwe edlula amakhulu amathathu over 300. Lobanja amalungiselelo alulukhetho eqhubeka ngokuthula ngaphandle kwezehlakalo zokubulalana kwabasebandleni elibusayo ele-ANC bebanga izikhundla, izalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngemikhankaso yokucwasa ngobuzwe eyenziwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie utshela abasekeli bakhe ukuthi ibandla lakhe linganqoba bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni bazabuyiselwa kubo.
When the bill picks over at 9 o'clock,
thina singavele sinqobe bonke abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni sizababuyisela kubo.
If you are coming from Mozambique, you are going home with immediate effect. You are going home. You are going home. You are going home. You are going home.
Ibandla le-Action SA elikhokhelwa ngowake waba ngumeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba lalo alifuna ukuzwa ngabantu bokuza. UMashaba usanda kutshela bezindaba ukuthi nxa enganqoba ekhethweni lokuba ngumeya wedolobho leJohannesburg bonke abokuza abakuleli dolobho ngokungekho emthethweni bazadudulwa. Lezi inkulumo sezisolo kakhulu ngabeZimbabwe abahlala kwele South Africa. Isikhulume sebandla ele The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uta ingozi kakhulu amabandla enza lokhu.
Singelinye lamabandla alwela iAfrica engelama-borders, iAfrica eyodwa ebambeneyo. Sikubona kuyinto engalungile njalo ebonisayo ukuthi abanye abantu abafanele ukuthi bake bavotele baphathe ngoba nxa bengaphatha kuthi ukuthi impilo singaba buhlungu ebantwini abakubizwa ngokuthi ngabokuza kukanti bona bangama-Africans.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi umkhuba ukuzama ukuthola amavoti kusetshenziswa abantu bokuza uyakhula emhlabeni jikelele njalo mubi kakhulu.
Ngikwenza ukuthi izizalwane zeSouth Africa zibe sezibona ukuthi angani uhlupha abaphakathi kwalo olokuwa komnotho olungatholakala imisebenzi lwenziwa ngabantu bokubuya kungayisilo leli qiniso. So yikho sithi thina kumele labo nxa bekhankasela ukhetho bakhulume ngezinto ezakhayo hayi ezokudala ingxabano phakathi kwabantu abamnyama.
Isikhulume sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Khanyisha Sinkala uthi kulusizi ukuthi amabandla enza lokhu ngomafikizo lo.
Sekungenza ukuthi after ama-elections sigcine sesibona sekusiba nama-xenophobic attack. Okubuhlungu ngama-xenophobic attack ukuthi kaningi abantu abahlaselwayo ngabantu abaphuwa behlasela nabodwa kungalani nje into engakanani yabilwelwa kodwa kugcine kufa abantu uselessly over into engekho. Ubukhokheli kabungabi reckless ukuthi buphonge ukukhuluma nje ukwenzela ukujabulisa abantu.
Umgcini hlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi akufanelanga kuvunyelwe lo mkhuba ngoba uyingozi.
izodala ukuthi abantu babukane kabi. Izalwane zala South Africa zizoqala nje ukubuka abantu bangaphandle ngeso elingalungile. Independent Electoral Commission akumelanga ikuvumele lokho. Into embi kakhulu, into esingasivume leyo nto leyo.
Ugedo leSouth Africa luzaqhutshwa mhla ka 1 Lwezi. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama Warriors lizoqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika nxa kungela nhlelo ezibalulekileyo ezokuthuthukisa umdlalo lo kusibanga sabasakhulayo, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liphelelwe ngumphako kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuthola umhlomelo wodwa kuphela emidlalweni emine kwisipaya sikagroup G. Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uMduduzi Gumbo uthi udubo lusukela ekutheni inhlanganiso ekona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni eyiqakathekisi yabasakhulayo abayibo ikusasa yomdlalo.
Sesikhangele iofisi yethu enkulu engeyezifa okunye kusuka khona ngale sibili angabuya uphi coach but ngomumo okhona kusime isikhathi kungeke kusize kungaba nje ngabaqeqeshi bezingcolisela ama CV abo umchokojo. So nje isiqoqela nje simple okukhona ikulungisa indaba yabancane laba okuthwambe igrassroots mbengithi junior development.
Wake waba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esebenza kuhlangothi lwabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi kuqakathekile ukuba kube le nhlelo ezicacileyo ezokukhulisa abadlali.
Okunye lokho esikwenzayo sizahlala sixotsha ama-coach day in day out, but into esingayikhangeleliyo ukuthi kasila ama-systems in place that can produce quality players.
Ukhotso Nyathi ongumnikazi weqembu lomdlalo wenguqela abafana abasakhulayo le Golden White uthi ukukhethwa kwenkokheli ezingayisizo yikho ukubisela emuva umdlalo wenguqu kweZimbabwe.
Kathi singakhanyelela ekukhethweni khonapho kusukisela phezulu. Efcithi lo muntu okhethwe uvelakazi wale Boreni lokuthi uthi uvelelanga ngenxa yokuthi umuntu le mali pungufakwa. So yonke into ezayenza iyabe ingayiseyiyo. Kodwa singafaka umuntu oleqiniso loqondileyo, ngiyalitshela sizakuya phambili. Kasifundeni ukukhetha ngoba lento isisibulele.
Inkokheli zenhlanganiso yeZifa zixotshe umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseCroatia uDrago Luka Rusic ngemva kokuba iqembu lama-Warriors linqotshwe ngele-Ethiopia emdlalweni walo wesibili kumkhankaso wokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba. Lokhu kuze ngemva kokuba uLuka Rusic yena lise ukunqoba kanye kumidlalo elishumi lane. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mapeza nguye ophiwe umsebenzi ngemva kokuxotshwa kukaLuka njalo usenqotshwe kumidlalo emibili esidlala ngaphansi kobukhokheli bakhe. Emdlalweni wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana, kuthi kowesibili linqotshwe nge-1 kanyali iqembu elifanayo. Ekhulume ekupheleni komdlalo wangolwesibili uMapeza uthe yena uzasebenzisa imidlalo emibili eseleyo ukulungiselela umncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lokhu bephoselana ephilayo abe-MDC Alliance labezanu PF ngodlakela oluqhamuke emashingo ngumvulo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuzaba nzima ukususa ibandla lezanu PF embusweni njengoba kuyililo eliphethe ezokhetho, ezebutho, amapolisa lezinye inhlangothi zikahulumende. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu lesizwe elama Warriors lizaqhubekela phambili libhekane lobunzima linqotshwa langamaqembu angadlali okwezinga laphezulu. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.